Lanqabe baningi abantu abangaphilanga kuhle engqondweni inengilivame ukutsha indiva lomkhuhlane uzofika esibangeni umuntu esezibulala kumbe selahlekelwe ingqondo kuyikho kuthathwa amanyathelo. Ingcwethi zithi iningi labantu aliqali ngokulahlekelwa ingqondo nje kodwa kuyabe kube khona okwenza umuntu angahlaliseki emoyeni abe lokunqineka okungokuthile okuyilokho okumele kwelatshwe. Inhlanganiso yabesilisa ivukani madoda ithi ukucubungula sokuveze ukuthi inani labantu elizibulalayo liya liqonga elizweni kubangelwa ikakhulu kungaqhubi kuhle kwenotho yelizwe osokwenze abantu baphelelwa imisebenzi kuthi lakulabo abalokhu besavukela imali ingeneli. Umnumzana Godfrey Mthethwa osebenza ukukhulumisana labalenhlupho ezithile uthi iningi labansundu alikunanzeleli ukuthi ukusangana ingqondo imikhuhlane edinga ukwelatshwa. Iningi labantu kalithandi ukukhulumisana ngomkhuhlane wengqondo athi nxa kuthe kwaba lelunga lemuli eselithe laba lalolu hlupho kube sengani kuyayangisa kumbe uyazenzisa angaze adingelwa usizo lokuyakhulumisana labo siyazi kube sengani ukwenza lokhu ukudlalisa imali.
Mina ngokubona kwami umkhuhlane lo iba iningi lethu abantu eZimbabwe asazi vele ukuthi ngomkhuhlane engathi utreatwa kanjani ngoba abantu abaningi abakwazi ukuthi benze kanjani. Abaningi sasihle sicabanga ukuthi engxenye ngamadimoni sicine singazi ukuthi vele singasiza kanjani. So ngithemba kuyadingakala ukuthi uhulumende kumbe abakhangele ngezempilakahle bethu ukumazisa uZulu okuningi ngalo mkhuhlane.
Omunye njalo osebenza ukukhulumisana labantu abadinga usizo uNkosazana Sithabiso Ndlela uthi abadala babesithi ithemba kalibulali kungakho kuqakathekile ukuhlelela ethembeni lanxa umumo omubi ngoba ukuswela ithemba kuyabulala. Uqhubeke ethi iningi labantu eliba le-depression lisengozini yokuzibulala nxa lingatholanga usizo ngoba lomkhuhlane wenza umuntu aphelelwe yilo lonke ithemba angaze abona ukuthi angaqhubeka njani ephila.
Kuyabe kusukusele khona lapho ekucabangeni ukuthi nxa kuyukuthi kungaba le ndawo sibile ukuthi abantu abale-depression bengahanjiswa khona ngale kuyaficakala ukuthi asoze ugcine sothiwa umuntu sehlanya ngoba babemncedisile ukuthi kulokho abe ekucabanga kumbe bamenze i-counseling. I think into engani yaswelakala ukuthi abantu baswele ukuthi umuntu ongamcounsela ngama-problems akhe okuyikho kubenza ukuthi bagcine bangene kuma-depression situation kumbe babe le-stress because ngenxa yama-problems ababe belawo.
Umnumzana Thembani Sibanda oyisakhamuzi uthi kunzima ukuthi abantu bazwisise imikhuhlane le yengqondo kumbe baqakathekise ukukhuluma ngendubo zabo ngoba esintwini ezendoda inyembezi ziwela esifubeni kungakho abesilisa ikakhulu bayehluleka ukuxoxisana labanye lalapho sebephakathi kobunzima. Esithi enye imbangela yokusetshenziswa kwezidakamizwa ngabasakhulayo abangazi ukuthi bangakwenqabela njani njengabazali ngenxa yenotho yelizwe engaphi intsha amathuba okusebenza.
Ukuba kwazi siyakwazi but kudingakala indlela zokuthi sikunqabele kunokuba abakwenza abantu bethu izinto ezingekho right. Khathesi ungamkhipha egluwini yakhe leyana kumbe engomeni yakhe uyamsanga akula equipment sisalwisa khathesi ukuthi kube ne-equipment kube lani ukwenzeka ukuthi abantwana bengayenzi izinto ezingekho emthethweni.
Umfundisi Admire Makhombe okhokhela elinye lamabandla okholo lwesiKristu eZimbabwe uthi amasonto kasawenzi umsebenzi wawo ngemfanelo okukhulumisana labadinga usizo osokwenza abantu bazibulale lalapho bevela khonza ngoba kungasela ncedo olubambekayo. Ethi umsebenzi wamabandla ngokunceda uZulu osephelelwe lithemba ngoba phela okwehlula amadoda kuyabikwa njalo ongakhaliyo uvela embelekweni. Wengeze esithi ziningi indubo zomhlaba ezibhekane labantu kulezi nsuku kungakho kuqakathekile ukuthi amabandla ezokholo anike uZulu ithemba lendawo nje yokuxoxa kulabo abaswela abangamtshela indubo zabo.
Angithi vele uJesu wathi ekhuluma ngokuthi umathelwana wakho ngubani wasenika indaba umzekeliso umSamaria olungileyo unganazela umSamaria lwana wathatha idonki yakhe babhema wakhe wamsebenzisa esebenzela umuntu owayetshayiwe gula efuna ukuthi alatshwe wathatha ubabhemi wakhe wathatha ioyile ngamafutha akhe wamsiza ngalokho.
Ingcithi kwezempilakahle zithi iningi labantu elizibulalayo alivamanga ukuvuka nje lizigcithe umphefumulo kodwa kulandela isikhathi eside umuntu ezidla ngaphakathi ngokuthile aswele ongamnceda aze athi okungayisukufa yikuphi ikakhulu lapho ethe waba lomkhuhlane we depression ngenxa yokuthile okungahambi kuhle empilweni yakhe. Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuthi abesilisa abathathu bazivulala koyedwa owesifazana. Ingcithi kwezempila kahle zisithi kuqakathekile ukuthi abantu bakhulume ngalokho okubakhathazayo lanxa kungela sizwe abaluthola, khona ukukhuluma nje kuyanceda. Bayacebisa njalo ukuthi lapho oyomule ekhuluma ngokuzivulala udinga ukuthi abantu bakhulumisane laye, hathi ukuthi bathi uyahlanya nje, ngoba iningi labantu elizivulalayo likwenza ngemva kwesikhathi likucabanga lokhu. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.